Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela in studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye-lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babe besithi bayizile i-lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa. UMthwangwa uthe bathethe lelinyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. UMthwangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, iZimbabwe Christian Alliance, uMnumzana uSeni Sibanda, uthi kulungile ukwenziwe nguhulumende.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhulunywa kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave, esine i-wave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemethekile umkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezi nsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo usuku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolo bezikolweni ezehlukeneyo bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu yibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthaze ukuthi bezama ukuhlatshwa labo.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezi nsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshwana kakhulu. Kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ngompalakazi kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulesi nsuku
ambona ngani kuqhakathekile ikho thina njengamabandla besikhulumele Ministry of Health ukuthi sifuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye yesikwane sokudinga over 1 million abantu abangavaccinate umkhankaso esifuna ukulontsha kusiza nje amaviko nalawa sizawulontsha sihlanganela labantu beMinistry of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasebulenjini kuma youth asemachurch leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February hayi inani lethu selikhule selibe likhulu
umnumzana useni sibanda ngwenhlanganiso yiZimbabwe Christian Alliance kusenjalo unkosikazi Mthwangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000 kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempila kahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuqhubeka ilizwe elisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la izolo ugatsha lwezempila kahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo leyo ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe
kunosizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi ba-izile i-lockdown uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lowo evela ngaphandle kwelizwe ube lama-1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo uma kusenziwa amaphathi e-TVC i-COVID kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa so yindlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything yindlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything so bese kusetshenziswa into ye-COVID.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yi-COVID-19 ezikolo asedlile njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini
eZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaezongezisibuswa yibona laba abantu akukho esingathi kuphethwe kuhle abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimi ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo kuyini abakwenzayo okuthi ngicabangazithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenzayo inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adodwayo abantu besifa ungabakuza ukuthi uma ungathiwa sibili siseviye wathi contingency measures elilawo elingawenza ukuthi lisivikele umkhuhlane akulalutho so abame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokhelelele namalinda asincedayo not uhulumende
kuyini ke okufanele uhulumende akwenze
uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene lalokho akwenzayo ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela i-COVID akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol ayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuye uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana naye jikijingi nangu emason sese-echirese uhlangana lo jiji lwabantu sizame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi isivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa. Kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibonge msakazi. Iqiniso yikuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe lamajwabu engana yacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akulamsebenzi, akulamali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo njengokuba kade eyibona ngelihlo leli kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibiso ukuthi umuntu adle. Abanempilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho kumuntu usenza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala seduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu begcine bebamba abantu inkunzi, abantu begcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoinana labantu abavele beyizigangi lapha basebemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu lempilo leya kade ecabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina sephephela kikho ubugebengu lobu. Nempela umuntu obelungile simbone siyesigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na okugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi zezonophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni nobusuku obukhona phakathi kwabantu baseSouth Africa labantu bokufika. Abantu baseSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuke emazwe nabo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuke bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabazizwana neSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kula bantu bavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7
Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma eVoice of America as Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawk liludaba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi isiqede ukucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo e-Hillside kobulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare. Okwamanje ke sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esidaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abanwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7 linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo yamagumbini amanomhlaba okhulumisayo enguSylvester Maphosa owako Jonas ngesigaba ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yasePlumtree. Ngivingelela ngikwele South Africa endaweni yaseCape Town ngiqhuquzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengoba izulu liqalile nje kunasiyene emakhaya siyolima sizondlele imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kiwo sifuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa leza zihambi. Ye ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa labo komalume eBhangale. Ye ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Ngisalubona kuStudio 7 nje konje Studio 7. Kalawandwe lozana bangwesijamanga bathilizwe yalonga lezo lifile lisesabe kanjani.
Ah machona mahla bantu beStudio 7 siyabonga kakhulu ukuhlangana lana kuStudio 7. Mina ngimhlale nguTimothy Mhlanga umhlali weGwanda lapha okokuqala zabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi kakhulu ezabonga kakhulu sebhukwami ubaba uNdlovu babazala futhi nganxaye mbone konke lesigaba sakithi ukuthi khona singani sizibeke kahle ekukhangeleni into enhlupha lapha injection e-COVID-19 lapha ngingabuza kakhulu ukuthi khona sithathwa nini ungani amalanga akhona akwebalwa kangani kacedakala ukuthi khona yiwo yini esingahlatshwa ngawo. So besicela ukuthi khona sincedise lapha balime bonke weGwanda lapha especially Sinokani iwat 19 isilimo lifanele isilimo kakhulu isifinimo esifitshane njengoba libone ukutshisa kona ngani kuyaphambili ilimizilimo ezingane ziphansi ezingasuze ukuthi umumbu ngicela ukuthi lekele umumbu lingaqali sibili umumbu vela ulifikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimisi balincedisa lapha lalapha baye bayenze igajopo lapha lalapha kodwa umkhathi wakhona uyalile ngani sokutshisa futhi ukuvumbuluke kona ukuthi i-12 le zingane siyayesaba kodwa ndethemba lokuthi khona abalimisi baza ngicela ngasethe senezulu ukuthi kona iziphi izinyimo esingaziphangisa ukuthi sizilimo eziphitshane wasilabo lapha bela kube kanti bafundisa ezingadini lapha lapha nalapha. Siyabonga
Studio 7 Gibbs Vukamthembu, sikhuzeleni amashona please, sikhuzeleni amashona bekele ukuzoyimveda ubulawayo bayimvede emaplazini kathi sefunga imveda ubulawayo andizwile ukuthi nge-Wednesday Thursday benzeni laphana ku-5 Avenue. Hayi madoda, sicela amashona isixolele mbijana ngobulawayo emathibeleni. Sikhuzeleni amashona Gibbs labo ntungameli inkomo khona besiyekele thina ngasiya rare siyaba invetele into zabo khonani abasikele into zethu la hayi zamanini lisikhuzile abantu laba libatshela ukuthi sesikhathele ngabo yikho sisithi thina komthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe sizothe labo bebodwa hayi besihloniphe abantu laba besihloniphe phakamthembu khumisana labo
salibonani salibonani ku studio 7 okhulumayo ngoJosephat Moyo siyezwa konke okukhulunywa lamaphoyisa labupha abantu beMDCT okunye siyakubona kusenzeka kuyabe kungasozani PF kodwa ngendlela yokuthi izani PF yiyo esarula kumbe ngithe sabusa ngendlela yokungafaka umthetho uqine sigcina sesithi yiyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongela mthetho siyacela ukuthi izani PF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbandla ize libabophe labo phugeni ngajabula i-audio lema ingafunda izani PF emthethweni idon sa inyawo kuthi makuyinto embi begijime kakhulu ipolisa leli bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kunganithwa abathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungelamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejonja so sithi le ZANPF ayiqinise mayi sasesikhathini kuyiyo busayo asazi ukuthi u-2023 kusiyafika u-2023 ayibi rule ngesifiso sethu nje ngendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi kiphume ikuyephumula kuke kubuse amanye amabandla ingarobi yona siyehlulekile straight umuzi kamazakhela ongela mthetho iZimbabwe alike lizama ukuthi lizama ukutshintsha kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lani izihlobo zakithi emaZimbabwe sithi asambeni siyevota ngobuningi sivotele la amapolitiki iZANPF ayivotele njengabantu ababo bombana bodwa
kule siyakhala kakhulu khona futhi ibutho lokhu elangenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphazamisa imali yayisisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube ngaba silezibhama abaselidula sitrethi lonke sibili bandla ngeZimbabwe leli elibambileyo ngoba thina sinto masisola asisola ibutho lodwa sisola lonke ibandla lezanup f siyalisola lonke malinje lokhe kwahamba ubaba umgabe into zonke nje akulanto ihamba kahle umgabe nje betshaya indiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje esihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenzi ayisekho na e-South Africa umhlaba uphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imiswe kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nina abakithi
livuka njani usakazi omuhle kustudio 7 labalaleli ye hhayi ngithi ngiphawule ngale ndoda abantu ngikhaliphani phukeni ethi abantu bafuna ukuyivulala hhayi kusokala badala ukuthi vele i-MDCT idlale ezanupiva uyamuzwa nje maye phawula kanti umehluko wamapholisa lezanupif kuphi mayena ezasitshela singabantu ethi yena kafuna ukugcona izanupif ufuna ukugcona ubani ngoba uyamapholisa akhontrolwa izanupif hayi ophukini mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabame nje eceleni nje bengabi bekhohlisa abantu ngempinyekho ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazasezelayona singabantu basezimbabwe ngoba vele bayizame kusegcakeni nje amaqembu azama ukuthi alwela abantu nje i-MRP lelele MDC alliance lele lezaphu izibe ngcono hayi bona beyi-MDCT nje hayi abazame nje ukuba eceleni nje hayi ngiyabonga nthe ngidlulise lokho nje ukuthi angathi yena ade befuna ukubulala akula muntu efuna ukubulala nje hayi ke yikho lento eyikhulumayo nje uyizalo nje ngokwayo nje into zabaqhika lezi ngiyabonga
ngibuye ngicele futhi lapha ku-Studio 7 ontungamili nabo 15 nje bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma-video call lana ku-Facebook nokuhlala kakhulu mamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwa nabamaqembu bengingathanda nje ukuthi na uma kuvumakala kwenendlela singena ngayo nathi siphawule singazi kona kungenwa kanjani kodwa besingathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise ngoba ngeke singene sonke vele kona mengithanda ukuthi ngeke ngingene ngempikana ngifuna ukubuza kakhulu ukuqembela ukusayo nakula amanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokho sibona kona izano iqembu kufanele lizosele phambili kakhulu njalo abanye abathi kune democracy kodwa uma utyabheka izano PF ayinayo idemocracy ngoba into efanele ukuyibuza ukuthi kungani kuthiwa iZimbabwe kune democracy kodwa but upresident ubusa 40 years engaphumanga esihlalweni waye bengakhophi kubojwana South Africa omakhelwane amanye amazwe athuthukayo ngokuthi uma befaka opresident it's only first term ne second term kube ne-term ezimbili uphume kungena omunye ukuze amathuba emsebenzi avuleleke kuwonke umuntu so befuna ukubuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamashumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamashumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York khona okulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo emelika. Siyazi ukuthi nxa sithangela imelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000. Abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kule about 41,000 abaku ICU abagula kakhulu ngama 11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele Melika jikelele on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated, then leyinye i 10 to 12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi, abantu bayaqhuya lokho bevasinethu. Njalo ungathenazela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye-coronavirus. E-New York State jikelele ama-cases amatsha asekuma-5,000 ngelanga, abantu ababhubhayo i-15 ngelanga, njalo abantu abavasinethed e-New York ngama-68% fully vaccinated. Lokho kwenziwa ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe fully vaccinated nakaphenduke emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi kukhanya e-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yonke.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abanengi?
Uma sibheka indaba yamamaski e-New York State, abantu abafully vaccinated kungani bona abale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngapi? Ikakhulu ngakhangela emsebenzini eminingi e-New York State, nxa ufully vaccinated wasayina ifomu usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo imask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinethanga kumele begqoke imask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public space, emajimu kumbe ezitolo, emabha laku-public transportation, ezibhedlela langaphi langaphi, wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo, abafully vaccinated kwesi sikhathi ngathi wabona imithetho yakhona.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Sisi singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.